sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechona njani mthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 3 kuNcwabakazi 2018 nengontungameli Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje.
Those that voted for me and those who did not. For both must be made to belong and to participate in national property. I will do all that is in my power to live up to the expectations of those who voted for me and equally to prove myself to those who did not.
Onqobe kukhetho lokudinga umongameli njalo obevele ngumongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane njengoba ukhetho solwedlule.
Yiyo yini i-new dispensation yangkhona ekuthi abantu abakwanisi nje ukwenza i-press conference. Kodwa mina kukubona kwami ngibone ngani abantu laba bayakwazi ukuthi banitshontshe i-election. Why ngisitsho njalo namuhla kuthokwa kwakhona iHarare bantshontshe 50,000 bavuma bathi we are sorry hambanisile.
Amapolisa ake azama ukuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa umkhokeli weMDC eHarare lapho atshele khona intatheli izindaba ukuthi nguye onqobileyo njalo akakwamukeli ukunqoba kukaMnangagwa. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu elicula isicathamiya ele uZambezi Arts elikhokelwa nguLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane njengoba ukhetho solwedlule njalo uthi uMnumzana Nelson Chamisa ulendima angayidlala ekuthuthukiseni ilizwe. UMnangagwa wethule amazwi la emini lamhlanje ngemva komhlangano kaChamisa lapho atshele khona intatheli izindaba ukuthi nguye onqobileyo. Ngokunjalo uChamisa uthe kayamukeli impumela yokukhetho yokunqoba kukaMnangagwa. UMnangagwa unqobe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu 50.8% kwathi uChamisa wathola 44%. Kodwa uChamisa uthi nguye onqobileyo njalo uthi uthole i 56% kwathi uMnangagwa wathola 44%. Kodwa uMnangagwa uthe nguye onqobileyo njalo uthe uChamisa labanye abanqotshiweyo kumele bayamukele impumela yokhetho bavume ukubana banqotshiwe. Nanka amazwi kaMnangagwa ekhuluma lentatheli izindaba eState House namuhla.
I'm proud and humbled to have been elected to be your president. I pledge to be the president of all Zimbabweans. A president of those that voted for me and those who did not. For both must be made to belong and to participate in national processes. I will do all that is in my power to live up to the expectations of those who voted for me and equally to prove myself to those who did not. To Nelson Chamisa, I want to say, you have a crucial role to play in Zimbabwe's present and in its future and in its unfolding future. Let us both call for peace and unity in our land.
Long Mongameli Emerson Mnangagwa ebonga uzulu weZimbabwe ngokumvotela njalo esithi umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ulomlando angawudlala ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane avuselele ilizwe. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa la sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kanti yena nxa ekwanisa abone ukuthi kulale kusasa kuyakwanisa ukuthi abantu basebenzelane, kungani wakhipha uMugabe ngombhobho iminyaka eminingi kula kungimpiswana la uMorgan Tsvangirai besaphila kuqilwa uqilwezelwa enguye ovuma ukuba abe ngukuthi ngu-vice president. Namhlanje sekukhulunywe phela ukuthi abantu ade ngincintisana labo kabathakazeleli indlela eyenziwa ngayo umncintisano, bathi bona bafuna ukuthi baye ecourt kame bayeza siyeza ukuthi khuluma ngako, kodwa kakame sibona ukuthi abantu baye ecourt bayekuzwa bayenikeza i-witness ukuthi umncintisano lo wagogeka ngaphi. Kuqakathekile ukusebenza lo kodwa kufanele ukusebenzelane usebenze lo muntu ojabulayo layo ukuthi nxa umehlule okusebenza owakhathesi kakame khonokho, ngoba siyazi ukuthi yena ukusebenzana labantu belekakwazi ngoba wakhipha uMugabe ngesibhamu.
Singabona mhlawumbe ekhulumisana lo Chamisa yini ukuthi azame ukufaka abantu bakhe labo kuhulumende?
Yelo liqiniso, ungazinandeleli ukuthi ama-presidential votes akhona vele ayahambelana, lokho ukufaka nje 50.8% nje sekuyikwenzayo. Sengicabanga nje iminyaka lana ejeni Juliana ukuthi uMugabe yena wezwa kubuzima ukuthi abe lo hulumende owagedwa kodwa yena engafuni, waze watshelwa yisade. So mina ngiyabona ukuthi nxa amadali angathi khona hatshi kwaphambaniseka kancane nje kuyakhulumeka akwaleki anditshi ngamazimbabweni sonke. Kabahlale phansi bakhulumisana umyota siye phambili, ngoba kufanele ukuthi ilizwe lethu liye phambili. Kodwa hatshi nje kuphonga ukuthi buyanilize ngapha yizwe lingenisa kawuqale kulungisiswe ukuthi kanti kwaphambaniseka ngapha, wenzele ukuthi kwela kusasa kungaze kwaphambaniseka.
UMnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe, sixoxela eseHarare. Umkhokeli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi kayamukele impumela yokhetho lokudinga umongameli ngoba kube lokuqilibezela okukhulu. Ngalokho uChamisa uthi nguye onqobileyo, njalo uthi uMnangagwa kumele ehle esihlalweni. UChamisa wethule amazwi la emhlanganweni oke wazama ukuphanjaniswa ngamapholisa eRiot ehoteleni yeBronte eHarare. Kubika uMavis Gama.
Iningi labantu labenhlanganiso ezizimeleyo basole kakhulu ukwenza kwamapholisa lokhu. Omunye wabasole lokhu kwenza kwamapholisa ngusenator weMidlands owebandla leMDCT elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa, unkosikazi Lillian Timvias.
Yiyo yini i-new dispensation yangkhona ekuthi abantu abakwanisi nje ukwenza i-press conference? Kodwa mina kukubona kwami ngibone ngani abantu laba bayakwazi ukuthi bantshontshe i-election. Why ngisitsho njalo? Namuhla kuthiwa kwakukhona iHarare bantshontshe 50,000 bavuma bathi we are sorry siphambanisile, bakhiphe 50,000 from the President Chamisa's vote. Number one, in Manicaland bangezelele u-ED nge-68,000.
Asikho isizathu sokuba kulethwa amapholisa emhlanganweni womkhokheli wakhe lentatheli zindaba.
I-election le intshontshiwe and intshontshiwe anilimzule esithi 10+4 3/4 intshontshwe like that, it's so plain. UMugabe wayentshontshe i-election kodwa lalidinga lisale lidinga lani ukuthi kodwa untshontshe ngapi liswele. Kodwa lapha ithi konke kuntshontshwe vele unoma i-grade 1 ikentshela ukuthi abantu laba bantshontshe i-election.
Lo mhlangano lentatheli zindaba ugcine ususenziwa ngemva kokungenela kwahulumende othume osaphethe isikhundla zokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uMnumzana Simon Khaya Moyo oxolise emele uhulumende. UChamisa uthi amapolisa atshengisa ukuba akamelanga ukulondoloza ilungelo loluntu. UChamisa utshele intatheli izindaba ukuba abomanyano wamabandla aphikisayo oweMDC Alliance uzokwenza konke okusemandleni abo ukuveza ukuqili bebandla leZANU-PF kanye lokuthatha amanyathelo ukulungisisa ukuqilibezelwa kwabo kukhetho olusanda kwenziwa abathi banqobile.
As far as we are concerned, this election as a presidential result is fraudulent, illegal.
Impumela yokhetho lukamongameli kuyikuqili olungekho emthethweni ngoba kuningi okungahanjiswanga ngendlela okumele uzulu akwazi. Kumele sikubeke mceke ukuthi yithi esalunqobayo lolu khetho. Njalo lokuba salunqobayo lolu khetho sesilungiselela ukubumba uhulumende ngemva kokuba senze okumele sikwenze ngokusemthethweni okulondoloza intandokazulu. Intandokazulu wayesuki kulokho okuthiwe nguJuguma. Kayisuki kwabezethi isili kodwa isuka ekuphathekeni kwakhe kukhetho khona e-polling station.
Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uphathe owakhe umhlangano lentatheli izindaba emveni waxolisa kakhulu ngalesi senzo samapholisa abefuna ukuphazamisa umhlangano lentatheli izindaba obuvizelwe ngumkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Wathi eleZimbabwe lilizwe elilandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezivumela ukuba abantu benelungelo lokuvumelana layiloba ngubani kanye lelokuchothoza uhulumende lapho ephosisa. UMnangagwa uqale watsho lokhu emazwini awalobe ngendlela yokukhulumisana yakulezi nsuku yebulenjini eye-Twitter wazogcizelela emhlanganweni lentatheli izindaba lapho akade ekhanya ejabule okwamagama ukuthi unqobile. Uthembise ukwenza uphenyo phezu kwalesi sehlakalo ukudinga ukuba kuyini sibisibili okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abanye babancintise kukhetho banqotshwa bathi kabavumelani lempumela yalolu khetho ngoba kayihambelani lezifiso zikaZulu. Kubika intatheli izindaba yethu uBathabile Masuku.
Omunye wabancintisayo uMnumzana Nkululeko Chuma obemele ibandla le-PRC eyinsiza uveze ukudana ngoba engazwisisi ukuthi abantu abahlala bekhala ngenhlupho ababhekane lazo bangaphinda bavotele iZANU-PF njani.
Yes, siyabona abantu intando yabo sebeyivezile, baveza bakhetha abakhethileyo, bakhetha iZANU-PF ukuthi bakhokhele futhi ibakhokhela for the next 5 years. Kuyikuthi vele iZANU-PF ibilokhu ikhokhela iminyaka engu-38 edluleyo kodwa kungela tshintsho olukhona. Bese kumangalisa abantu bakithi sibinda balaso bawuvotela ibandla elilethe uncindezelo kwele Mandebeleni, ibandla elihlukuluza abantu, ibandla eligqilaza abantu, ibandla elingalethi ngqobekela phambili empilweni zabantu kuzigaba abalophila kizo. Kodwa kufika ukhetho besicabanga ukuthi mhlawumbe lukhetho abantu abazavota ngengqondo zabo bezwisisa futhi bekwazi lapho abadlule khona ubuzima ababubonile empilweni. Kodwa umuntu angena ebhokisini ayefaka uxa avote, konke lokho kuyasethusa kuyasimangaza ukuthi kanti abantu bakithi sesangenwa kuyini. Ibandla leZANU eMashonaland bebengalifuni bengalivoteli kodwa emathebeleleni ndikogodlwa insiza bayivotela abantu.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu obencintisa ephumula ubabaza impumela yokhetho ngoba bekusobala ukuthi abantu bafuna inguquko hathi lokho okugcine kuphuma.
Abantu bavotile silo baphumile ngokuningi abantu bebephuma sikuvota especially ama youth aphume ngokuningi but amaningi angikhona ukuzizwa ukuthi bafuna i-change bebesivavotela uChamisa. Kulathi kunje kusimangalise ukuthi umlanga kwa uwine njani kumangalisa kuzobanzela abantu bana laba endaweni lapha athikwa khona uwinile ngoba abaningi bathi abamvotelanga bona bebevotela uMP civil wabo ngucouncilor wakwezano but kupresident bebefaka uChamisa. Ebantwini abaningi sibili esisikhulume labo bayatsho ukuthi bona bavotela uChamisa abazange bavotela umnangako. Even ama youth athi sikhulume ukuthi bona bazovotela i-bullet train cause bafuna i-change bafuna imisebenzi. Umnangako bebathembisa ukuthi within 100 days abavotela imisebenzi akuzange kube le misebenzi. So bayamangala abantu sinje sikusitepsile ukuba washocked ukuthi kade kuhambe njani kugcine nje ngizongena umnangakwa njani thina.
Obencintisa ezimele emguza Winston Ncube uthi ukhetho luhambe kuhle loba kube lokuningi obekungaphezu kwamandla abo okumele kulungiswe yilabo abanqobileyo.
Ukhetho lohamba kuhle loba kungabe kulokunye okungaphansi kwamandla ethu esingeke sakukwanisa ukukulungisa khathesi. Esimele ukuthi ama-legislators angenileyo fanta ayesilungisela phambili for ama-electoral reform. Lo yini imithetho ekhona eyeze AFN kwizeke ku-constitution emele ilungiswe ukuthi nxa kuvotwa ukhetho lubanjwe ngendlela oluqondileyo njalo olu-more transparent. Ikakhulu emguza besilama-police station ayi-99. It's very impossible in 12 hours to go to 99 polling stations and go see all of them, especially ezinye zisendanye ezingafinyelekiyo. And then okwesibili phambili mina nginjalo ngingasime mphumeleleyo, I'm willing ukusebenza layena lo okhethiweyo okhethwe ngabantu ukusebenza la sithuthukise isigaba sethu semguza ngobe sikufuna intuthuko. Intuthuko akhona ukuthi ebuya lobani kodwa intuthuko yethu thina sonke ngoba owinileyo lo ongawinanga lo sihlale emguza lo ongahlale emguza yinto esifunayo ukuthi umguza uphakame.
Kanseli kobulawayo emele ibandla lezaphu umnumzana David Moti uthi izekhi kumele ilungisise inhlelo zayo ngoba abazange benze ngendlela ikakhulu emifanekisweni yabo ebingakhanyi.
Kwesinye isikhathi kwakuthatha 3 minutes to 5 minutes umuntu esebhoxini khonapha angazi ukuthi bona bakusebenza. Indini yefuture yona izekhi kumele ibe leqiniso entweni lalokhuya ukuthi nena izekhi izahlala njani yona yama-particulars abantu engakwananga kuzobe kufikela ngaloku vota engakudiscovery lokhuya ukuthi umuntu uyabiselwe ngokuthiwe ibizo lakhe li-invalid. Kuyingcazelo yangikhona kula kube sekuthiwa i-code yiyo waziwa yibabezi. Izekhi kumele ukuchazela abantu yonelene individualism yelimazileyo.
Obekumqoka kubo bonke abakhulumele Studio 7 ikuthi ukusebenza kwezekhi kumele kukhuphuke khona kuza kuba sobala ukuthi umsebenzi wabo bayawazi. Abanye abancintisileyo bathi bazahle baqale khathesi ukulungiselela ukhetho luka-2023. Ontanga basukume ngobuningi kulolu khetho bethi abadala kumele badedele bona babafundise khona bezazimela ekhethweni oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uzulu weGwanda uthi udanile kakhulu ngempumela yokhetho lapho kunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi elixophela lomsakazo lithi belikhangelele inkokheli entsha ebizaletha amaqhinga amatsha kwindube ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe. Edolobheni leGwanda bekuthule njalo nalabo abanqobileyo lokhu bengakaqalisi ukujabulela ukunqoba kwabo kukhetho. Iningi lithi libona ngathi ukhetho lutshontshiwe. Osakhulayo uBrighton Dlamini uthi imdanisile impumela yokhetho.
njengama Zimbabwe siphatheke kabi ngale election result. Into ekhona ukuthi umuntu angeza ke angabi ekhulunywa ngabantu kodwa ayiwine. Abantu bonke bakhuluma ngoChamisa kodwa adli akulanto enjalo. Iyo irekin yonke
umgcini sihlalo lebandla leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi emandebeleni. Umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi abayamukela impumela yokhetho.
Sizo make sure and sizo demonstrate peacefully sibonisa umhlaba ukuthi bona lokho kavusi akusijabulisi. So I think it's always isikhathi ukuthi thina sikunanzelele ukuthi isikhathi sokuthi nxa ngaba sebefuna ukusibulala sonke kulungile ngoba siyahlupheka sibe sesithole umuntu ozasikhipha edubeni.
Loba nje umanyano we-MDC Alliance ukhala izimathonzi ngokuqilibezelwa abebandla le-ZANU-PF wamanzinte. Njalo umnumzana Malaki Nkomo uthi i-ZANU-PF ingqobe ngoba isenza intando kaZulu.
Ngoba sikuqhiwe umhlabathi siwubonile abantu bakhona bayancediswa ngenhlanyelo. Inkomo sizibonile futhi zingenile ebantwini ukuthi abantu babe lakho ukuthi bathi bakwanise ukuthi baziphilise. Ibandla le-ZANU-PF abantu sebelibonile ukuthi yilo kuphela ibandla elilabantu engqondweni.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kayamukela impumelelo yokhetho ngoba kunguye onqobileyo. Ukanti umnumzana Emmerson Mnangagwa ubonge uZulu eZimbabwe ngokumvotela. Kusenjalo amapholisa ahlomileyo alindile phandle kwamahofisi ebandla le-MDCT edolobheni leGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemathawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Livetalk lamhlanje sixoxa ngokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zenyakatho yelePakistan zithi kuliqembu labantu abahamba betshisa izikolo zakulesi sigaba lithabalalisa zisala zingumlotha. Sokutshiswe izikolo ezilitshumi elanye ngeviki edluleyo. Kulabantu abangaba yizigidi ezine abasesigabeni se-Assam kule India asebezithola bengasela ngwalo zabo zokuhlala kulelo lizwe. Besilisa elimela eZimbabwe emdlalweni we-rugby kusasa lizadibana leNamibia emdlalweni okudinga iqembu elizeya kuyaphatheka kumncintiswano wesizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njani.
Iqembu leZimbabwe kumele linqobe leNamibia kusasa ukuze liyale lokhu lilethuba elokuyadlala kumncintiswano wesizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo elizweni laseJapan. Abafana beZimbabwe sebedlale imidlalo emithathu kulo mkankaso njalo emidlalweni wokuqala babengujikelo bhanqa 23 ka-23 leqembu leMorocco. Kuthi emidlalweni wesibili batshaywe nge-45 ka-36 leqembu leKenya. Ikanti kwesithathu badliwe nge-18 ka-14 leqembu leTunisia. Impumelelo ithe iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine engalaneni nemiklomelo kodwa umdlalo waleli qembu uthi aphungathi barrenyathwa uthi bona njengabadlali balethe hemba lokuba bazafinyelela kuyadlala kumdlalo wezizwe zomhlaba.
Kumidlalo esidlale phambilini kwalo
owangempela veki sidlale kuhle kakhulu okokuthi bekungena mehluko omkhulu phakathi kwethu lamaqembu ebesidlala lawo njalo sinqotshwe sekusile imizuzu emihlanu ukuba umdlalo uphele okuqathekileyo ukuba siyakholwa ukuba sizaphumelela njalo ukukholwa yikho okumqoka ukuze sifeze izifiso zethu
amanye amaqembu aphatheke kumkhankaso wokudinga iqembu elizakuyadlala umncintiswano wezuzu omhlaba ngabalisa ele Kenya ele Tunisia ele Morocco kanye lele Uganda njalo iqembu elizaphutha imidlalo liphezu kwengalane yile elizaphakamisa isicoco se-Rugby Africa Gold Cup liphinde njalo lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezuzu omhlaba iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo elizadlala lamanye abe iphutha isendaweni efanayo kwamanye amazwekazi kuthi elizanqoba lapho liza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba kusenjalwa kula midlalo yenguqu isigaba sekasilaka Premier Soccer League ekanye le-Southern Region Division 1 kulimpela viki edolobheni lakobulawayo njengoba inkokheli ye-Premier Soccer League idlulisele phambili imidlalo yeviki lamajumi amabili nanye ngoba kusesatshelwa ukuba kungaba nodlakela ngemva kokungazwanani phezu kwempumelelo yokhetho oluqhutshwe ngempela viki yedluleyo elizweni abe Southern Region Division Soccer League bona balomhlangano kulimpela viki abathanda ezemidlalo balakho kuyazilibazisa bebukele umncintiswano weZimbabwe Squash Open oqale namhla endaweni yeSebabs Squash Club njalo uzafika emaphethelweni ngesonto lo mncintiswano ungenwe ngabadlali bakwamanye amazwe yagoqela eSouth Africa Zambia kanye neNigeria ngesonto umncintiswano kakhilikithi weSpa Bonza 2020 uqhubekela phambili enkundleni Heath Streak Academy lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo iqembu le-Pagers lizadlala lele-Sabres ele-Raptors lizadlala lele-Hawks akuthi ele-Blazers lizadibana lele-Tigers ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
Waza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba leqembu lesiqathamiya ele uZambezi Arts elikokelwa nguLucky Moyo.
Emazweni amaningi angaphetsheya leli qembu laziwa kakhulu njengeqembu eligiga imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko liphakamisa namasiko esintu amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi bona-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo
ibizo ngulucky moyo ijaha lasesikhalangele eplumtree endaweni yasengwana lapho kuvela khona amajaha njengabo socha moyo otaurai shareba ofuture ndebele osinini ngwenya bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo
uZambezi Arts lamunjelwa kwelendlandi ngamalunga amaqembu atshiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana leBlack and Follows, iBlack Spear lamanye amaqembu amaningi atshiyeneyo eZimbabwe njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya
sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintwini izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo machobana kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu sihlabela kanye kuningi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo kanye kuningi sijayele ukuncedisa nje kuma-fundraising
Zokuselo nabantu uza uza Friday sile uZambezi Arts beculela ingoma zomdabuko ingoma zabo zibumethe imiko njalo ziyafundisa nangumnumzana moyo efakaza
I like
Isikhathi sesiphelileke lapho uEzra Chisasfanda behamba lo lucky moyo leqembu lakhe le uZambezi Atsa. Kwanele mthwakazi lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotendani kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.